icala alisangenanga njengoba namhlanje bekumele benike i-ruling yabo alisangenanga ngesizathu sokuthi kuthiwe u-public prosecutor uphuzile ukuhambisa ama-state papers ku-defense council ye-MRP 9 nakumajistrate okubangele ukuthi u-lawyer ucelile ukuthi ufuna ukuyacubungula la ama-state papers avela ku-prosecutor layo imajistrate ngokufana nayo layo ufuna ukuyabacubungula baselevumelana-ke u-magistrate lo-lawyer kanye lo-prosecutor ukuthi icala kalidlulisele kulwesine lona lolu mhlaka 2 June 2022.
Kanti vele khona kuhambe njani njengoba kwabe phiwe i-bail sizokuthiwa baphinde bavalelwa ngeviki edlileyo kuhambe njani?
Ye, umbuzo nalowo baba siyazibuza nabantu abaningi bayafuza ukuthi kwaye kwenzakala ngapho ukuthi umuntu eku-bail. I-bail icala lingakapheli njalo engaviolethanga kumbe engayiphambanisanga i-bail alisele enkantolo njengalokhu nje sikhuluma kususela ngo-Thursday basekani lasemlondolozi. Kuyasimangalisa thina ukuthi kanti umthetho waleli lizwe leZimbabwe unjani. Laba abangu-9 sebebisele kani akukhulunywa lutho nge-bail babiselwa nje le-ruling yona leyo ingakayenziwa. Kodwa akusimangalisi thina ngoba ngo-2014 ngike ngaba kucala elifana nayo lo kusansilindi lathi senziwa into efana nayo sahanjiswa khona kekani prison ngemva kosasivele sivakele kani prison sanika i-bail sesesiyiphiwe sebesiyaliqeda icala ngemva komnyaka basivalela lathi kwamalanga athile kani masinamvini. So kona lokhu abakwenza ku-MRP 9 akusimangalisi ngoba vele yindlela esesikuhlela ngawo amacala wonke ayenziwa ngabantu bakomthwakazi.
Manje igqwetha lona lithini?
Angilaqiniso ngoba ngicela ukukhuluma la izolo lakhona ubedrayiva asak khuluma ngabantu but izakhumbula ukuthi vela sonke eqalayo izinto chief olihlanhla yamangwe endiweni bake bamenza into efana nayo laye wayekubheli futhi i-problem yeZimbabwe yokugande labalaleli ukuthi kune-selective application of law elizweni lasezimbabwe ungakhangela amandebele labantu besishoneni kulowo mketha becale indlela amacala abanjwa ngawo akula mthetho vele ukuthi umuntu okubheyili kumele akavale lokwesikhathi aye kuyesezelela ejele